Endabeni zethu lamhlanje lilokhu ipstube. Unkosikazi Grace Mgabe ukhangelelwe ukuthi uzamiswa emthethweni ndaba lamhla kwele South Africa kulandela ukutshaya kwakhe intombazana ayithole isehoteleni labantu bakhe. Uhulumende ucelwa ukuthi ayakhe ezinye izikolo eBrunaberg esabelweni seMatabeleland South. Amadolobho amaningi abhekane lodubo lokusilela kwemali osokusenza ukuthi engenelisi ukwenzela uZulu indlelo ezijiyeneyo. Lifuna sixoxe ngani kusasa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Khulumani sizwe mthwakazi omuhle. Ulive Doc lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngezenzo zikankosikazi Grace Mgabe osanda kuzihambisa emapholiseni kulandela ukutshaya kwakhe intombazana eGoli. Tumelani imlayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngowapha 7 ntambama kumakakasi athi 909 am 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook kuVOA Ndebele.